sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika uhlelo lwendaba zesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngesonto mhlaka 15 zibandlela 2023 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
UKhadzere ubehamba emapoliseni izulu eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bakhe ababotshwe ngamapolisa besenza imithingi emzini kaChibaya.
Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwehlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katsere, ubhaxabulwe wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa weZRP emzini weBudiriro namhlanje. Elebotswana lithi likhathazekile ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe leSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Owayengunozinti weqembu lenguqu ele Highlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqesha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katsere, ubhaxabulwe wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa aweZRP emzini weBudiriro lamhlanje. Lokhu kwenzakale siya emapoliseni ukuyamela amalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, abotshwe emzini weBudiriro eHarare izolo. Phakathi kwamalunga awe-CCC abotshwe izolo, kulesiphathamandla sebandla esibona ngokuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla olilunga ledale lephalamende emele iMkhoba, uMnumzana Amos Chibaya, lomeli weBudiriro, uMnumzana Costa Machingauta. Abe-CCC laba babotshwe beqhuba umhlangano webandla labo emzini kaMachingauta. Asenelisanga ukuthola umphathethambo ogatsha lwendaba zasekhaya, uMnumzana Kazembe Kazembe, ukuze sizwe icele likahulumende ngalolu daba. Kodwa senelise ukuxoxa legqwetha elimela uKatsere, unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona, laye olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, echasisa kabanzi ngokwehlele uKatsere.
UKatsere ubehamba emapoliseni izulu eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bakhe ababotshwe ngamapolisa besenza imithingi emzini kaChibaya.
Kuyini sibisibili okwenzakeleyo?
So uthe usezafika epolice station wasephomba ukumiswa yimota yamapolisa ama-black boots labe sivame ukubabiza sisithi ngorobayi. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe ama-picture, ubethatha ama-picture from emoteni bedrive besiye police station. So basebe abakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lana imoto zabo robayile ziyani ama-trucks abo bahamba la e-police station imoto yasala phandle yakhe so uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi basebengena ke la iphakathi e-police station ku-charge office ubevele selimele kwasekukhulunyelwana ukuthi hayi ngcono wahambeke kwelatshwa sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba besithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha ama-picture from emoteni yakhe ehamba lo lalowo akade ehamba layo so yikho akade bemcharge ngakho
lawa-ke ama-charges ukuthi ubesefuna ukubaleka from lawful police custody ke
yikuthi nje ngama-charges a-frivolous ama-charges angalangqondo nje kuphela ngoba yena uthi okwenzakale ukuthi bebemchaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulofu custody ukumkhahlela bamenze khona bemehlisa emodeni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lofu custody yikho okwenzakale ulimele ukhadzeri
lena njengamagqwetha akhe selithethe manyathela bani
so namhla bambophile besihambe e-central police station siyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amtshayile amqamulisane sithe sikhona ngale basebefika kamapholisa ebudiriro basemisa ukwenza i-report basithatha basibisela ebudiriro basebemfaka kama-charges official bamcharge-ke ngomi ama-sections anala ukuthi lawful escape from lawful custody baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha amapikitsha yikho abakutshoyo so sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye operate isandla leso siqamukileyo so sigcine sasesivumela nti sesizahamba la e-court ngolwesine eseqedile into ze-operation
lo ke bekungunkosikazi Nontokozo Dube Tachona owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights omele omunye wakhe uKadzere yena-ke uKuzai Kadzere yena-ke otshaywe ngamapholisa wephulwa isandla Elebotswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya emazweni angumakhelwane eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambile abazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa omalayija uchaphisa abantwana imingcele okungekho emthethweni. Intethelo lesindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kwene Botswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okukhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisa amapholisa kule Botswana umzana Niye Bagali uthi izehlakalo zokhanyiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda ukudlula kubanjwe imota ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo ngelabazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitsha ochaphisa abantwana imngcele. Umnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengoba ukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabo malayitsha bengelazi ncwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa ama-passport abantwana. Kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale labo ikhisimusi kumele avela budget aba-apply ama-passport a-apply le loko kukumbela loch na bantwana. Uwenzo utabantwana benga hambibotu.
Umabhena wethu ngangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyikuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe ama-passport, ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyikuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant, akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana, ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitsha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eGabron Mzana Dumezwe Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni ngoba lokhu kulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni mabe sendleleni. Bona njengomzali ungekho eduze, so kuningi kungenzakala. Abantwana balakhuba violated, udlwe ngulwa or being abused in any other way. Bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakalayo endleleni lapha.
Ele Botswana lethi lizaqhubeka liqinisa imithetho kwenqabelwa ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni, i-child trafficking, yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayo nale nyanga, ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabo inhlanganiso yamazwe aphetsheya owe-European Union, kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni leZimbabwe ngoba abanye abantwana betshiyiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labour. Ngiwumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseGabron kwele Botswana.
Okwamanje ke wathi sike sizwe ukubana uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Owangusenziwe manje, ligcina amasiko kwethu. Owangusenziwe
amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Gobala Ndamathe, ingcwedi kwezamasiko esintu. Sixoxa kankulunku ke okhulunywa iBulawayo City Council ethi abantu balakho ukuthi bengcwatshwe igodi elilodwa bengumdeni. Kambe isintu siyakuvuma yini lokhu?
Thembo, kuyingozi kakhulu ukungcwaba abantu mgodi munye, ikakhulu imdeni ehlukeneyo. Ukhumbule ukuthi umuntu akafani nesilwane, umuntu kunemikhuba eyenzwayo uma ezongcwatshwa. Ngitsho yena nomfowabo isintu kasikuvumeli ukuthi abantu ngabangcwaba ngendlela enjalo. Kodwa sikhumbule ukuthi umhlaba manje susezandleni zikahulumeni, awusekho ezandleni zamakhosi. Ubungozi bakho bokungcwaba abantu mgodi munye ngokuhlukana kwezibongo noma besibongo sinye, nanku umthembo, indoda uthola izele abantwana. Labo bantwana baye befisa ukuthi kusasa nesizukulwane sabo zikhombe idliza likayisemkhulu, noma ma kukhona okuhluphayo abanye bayahamba bayokhuleka kulelo dlinza. So ma sokuyimdeni efika ibe mthathu endlinzeni elilodwa bazokwenza kanjani ngoba kunemkhuba? Njalo umuntu ma ethe wadlula emhlabeni, ma ethe wangcwatshwa, ikhona imkhuba futhi eyenziwayo umndeni nomndeni. So ma sebehlanganiswa lapho bazokwenza kanjani leyo mkhuba? Ikuzilethela uzimo ekhaya kakhulu. Kodwa futhi phela sikhumbule ukuthi ukansila ungaphansi kombuso kahulumeni, so usuka eprotector indawo kumbe ibudgeta.
Iye kwabalanda nxa ukuthi isintu siyala pho manje kumele kwenziweni ndoda?
Kubalulekile ukuthi sigubuze kakhulu ukuthi abantu abahambe beyakha emakhaya napho kunemhlaba khona ozakwazi ukuthi noma suthe wadlula emhlabeni ungcwatshwe ngemva kwesibaya lapho kuzolondolozwa khona, noma inini isizukulwane sakho noma isanini sikwazi ukuyabuya lapho sokhuleka senze imikhuba yaso ngendlela engakhona. Abantu kuvuma ukuthi bangangcwatshwa bonke maybe ngumuntu nonkosikazi wakhe, mabethe bazala bonke futhi kulula ke lokho hathi bengazalanga akuvumi kuyingozi kakhulu futhi lokho mthembu
siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe sikamthokazi
mthembo hayi ngiyabingelela mhlonishwa mnyako omusha mthembo hayi wangeleka into ezima kakhulu ngiyayizwa indaba oyixoxayo kodwa mthembo kuyukuhlakanipha ukuthi umuntu akhulume iqiniso indaba le safuna ukuthi sifake badaleni sizwe ukuthi bathini bona yebo mthembo kuya kusicabangisa kakhulu ukuthi hey kusokusenzakalani kodwa ke ngixolise ukuthini kusafuna ukuthi ke ngihambise badaleni basitshela ukuthi bona bafisa ukuthi kuphathwe kanjani ngixolise mthembo ukuthi anginayo impendulo ngisho nje ukuthi eSouth Africa kuyenzeka eSouth Africa kodwa ke hayi sisafuna ukuthi ke sizwe abadala ukuthi bona bathini yeah balaleli hayi lixole ngoba akufanelanga umuntu azishaye owaziyo kanti akakho wazi konke sisayibeke badaleni mthembo asixhumane masinyazana nje part neviki ngiyabe senginayo impendulo safuna ukuzwa ukuthi ingwevu nabo gogo bathini angibonge mthembo usuku oluhle nabalaleli
namhla kuhlelo lwethu besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobana Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo Oliver Lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
owangusenziwe mando ligcina masiko owangusenziwe mando
Siyambonga ke uJahe elidala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko njengoba kusinokudedelwana yena ke usededele kuntungamile inkoma osinika uhlelo vuselela umoya
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana okuqala kulo umnyaka ka 2023 kube lithamsanqa elihle ukuthi thina esikhona lapha singenile kulo umnyaka ngomusa kaNkulunkulu hashi ngokuhlakanipha kumbe ngokwazi kwethu sihlanganeke lalo ilizwi lenkosi namhlanje silithola encwadini izikronika zesibili sahluko sesikhombisa indima ngeshumi lane 2 Chronicles 7 verse 14 lapha esithola ilizwi lethu elifundeka kanje bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo zihlobo ezithandekileyo singena emnyakeni omutsha esesithile esiphume kukuwo u-2022 singumnyaka omdala nxa umnyaka lo omutsha kumele le zinto esizenzayo zibonakale ukubana izinto ezizaqhubela impilo zethu ngamunye ngamunye njalo kumbe ngemuli ngemuli umphakathi ngomphakathi sigodi ngesigodi sengitsho lalo ilizwe lonke kule ntuthuko lokuhlalisana kahle lithi ilizwe leli bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami sekuke kwaphuma ucwaningo oluthize oluthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elikhuthaza ukuba abantu babe ngamakholombe baba ngamaKristu njalo baningi abakufakazayo lokho lanxa abanye bengasayizi inkonzweni bengaphatheki entweni zobukholwa kodwa umuntu wakhona nxa sekunzima uyamuzwa esithi mina ngiyakholwa aze aqambe mhlawumbe lebandla akalingena esesikolo kumbe lebandla elalingenwa ngogogo labokhokho bakhe kumbe labazali babo ngokubana okusalayo ukuthi lowo lalowo muntu ukhona lapha akholwa khona. Ngithanda ibala elithi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Kanti ukuzithoba yikwenzani? Yikungazami ukuzibonakalisa kungela lutho vele olwenziwayo. Ukuzithoba yikuvuma ubana lawe ngenye imini uyakwe uphambanise. Nxa uzibona ukuthi uphambanisile, funda ke ukuzithoba uzehlise kulabo abathi mhlawumbe uphambanisile. Singakhangela ingxabano eziningi, obaba abakwazi mhlawumbe ukuzithoba kubomkabo omama, labo mama ngokufanayo kubomkabo, abantwana labo kabazithobi phambi kwabazali babo kanye labo sowabo kumbe abafowabo laba abazalwa bonke labahlala labo. Umuntu ozithobayo uletha injabulo kulabo ababemlalele bemkhangele. Akuthengwa ngemali, akudingwa khashana. Ukuzithoba kuqalisa engqondweni lenhliziyweni yomuntu. Abantu abakholwayo makholwa asizithobenini emhlabeni onakeleyo. Lina elibizwa ngegama likaNkulunkulu uJehova ophilayo, asifundeni ukuzithoba sizehlise kuthi abanye nxa belavuka besiya phezulu thina sizithobe siye phansi. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sifundise ukuzithoba izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyambonga ke umfundisi Thandeko Sintimkandla obesinika ke uhlelo oluphathelane lokuvuselela umoya. Lapho ke limuzwe ixoxa lontungamili Nkomo owe Studio 7. UGibbs Dube uphinde waphenduka. Sephinda aphenduke enkundleni yethu ngodaba oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa loFundani Ndimande ohlela khona ngale eLobhengula koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani khona ngapho koBulawayo ba?
Sibonge nje ukwamukelwa kuhlelo lwakho mfo kaMthembu Zithembayo. KoBulawayo yonke into ihamba nje ngomumo. Sibona nje izulu nje liyala belingani lifuna kuna namhla kwehlula.
Njengomuntu omutsha wenzani khonapho njalo ubona nganizani impilo yakho iya ngapi?
Hayi njengomuntu omutsha sikuphilwa nzima laboBulawayo, ngiphila nje ngokujingirisa. Kuchuthi kule organization engisebenza layo kuthiwa yiThumaya. Ngiphinde nje ngibe kuma organization amaningi laboBulawayo, ngikhona ku-MMCA kumthwazi kamzilikazi cultural association. Ngibe khona njalo ku-foundation artist yakoBulawayo eyasithiyayo lapho unhliziyo uCalvin Mgcini Nhliziyo. Bonangani abantu abaningi ngiyamazi wasithiya ngo-2020. So ziningi inhlanganiso nje esikizwe esisebenza lazo khonapha koBulawayo.
Kuyini okumele abatsha bekwenze ukuze kuthi bazithuthukise bona ngokwabo?
Mbone ngathi ikuhlangana. Njengoba nje nxa umuntu eyedwa, individualism ngophecelezi ngolimi lesilungu, mbona ngani ngeke sisendawo. Kumele abantu abatsha behlanganise imiqondo, beyenze into zama-projects, bechayelane izimali laphana, bafunde nje kwezinye izizwe. Sabona amaJuda bakwenza kibo ngale, sabona amaBhunu e-South Africa bakwenza khonokho bethatha umbuso kuma-British. So mbona ngani ikho nje ukuzasifuna.
Hayi siyabonga kakhulu ke mfoka Ndimande, singaphosa elokugcina.
Hayi mbonga kakhulu mfoka Mthembu Zithembayo ukuba lami khona apha. Ngithanda ukuthi abantu abatsha hayi bengalahli ithemba, kuyakusa ngelinye ilanga, akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Ngithanda ukuthi basondile njalo ezinhlanganisweni kakhulukazi ezesintu bebuye kubo MMCA nxa kusenziwa imigubho, bebuye konke kubogadade laphana nxa kusenziwa imigubho. Into yesintu sakithi ikhuli siyaphambili. Ngithanda amazwi ami okugcina, ngithanda ukuthi kulukhuni yitshe kodwa okhetheni kuyovela intombo.
Namhla kuhlelo lwabajabu sixoxa loFundani Ndimande ohlala koBulawayo. Silethemba lokuthi sizaxoxa lomunye ombusakhulayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguGibbs Dube.
Kwezemidlalo oyengunozinti weqembu lenguqu ele Highlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqetsha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChuma waba ngunozinti wamaqembu abalisayele iKids elewanki ele Highlanders kanye leqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi inhloso yakhe ikusebenzisa ulwazi lwakhe afundise abasakhulayo ukuba babe ngunozinti bakusasa abakuzinga laphezulu.
Into engiyenza ukuthi ngiyakhe kumbe ngifundise abantwana labo ukuba ngosamachu bakusasa, bewa ama-goalkeepers amahla kusasa. La bafanele ngisebenza labo angikhethi ukuthi bavela kuliphi lokishi, ingqobe kusebulawayo kulungile kini. Iminyaka angikhethi, as from 9 kusiya ku-under 23 iminyaka engikhangele ukuthi ngasebenza la. Njalo angikhethi futhi nxa kulamantombazana afisayo uthebe azofunda i-goalkeeping, ngiyabavumela ukuthi bavule.
UChuma usebenza ndawonye lowayengumgadli odumo uTobias Mujikamba nje, yena othi ngokuhamba kwesikhathi bazasebenza labanye abadlali abasakhulayo abadlala phakathi kwenkundla.
Ucabanga ukuthi let's groom them at an early age. As you can see, sithe saqala ngama goalkeeper since we got Samachu was one of the best keepers elizweni. Ama tools akhe they benefit ama keepers at a very tender age. Sithe sihlala phansi sawubona ukuthi no ukeeper kadlali yethu ibhora. So now it's time that we incorporate ama infield players, konzothi from keeper singene kuma defenders, from defenders singene kuma midfielders, from midfielders singene kuma strikers.
UChuma lomdlamba nje bake baqhuba uhlelo olufanayo unyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Njalo uChuma uthi kusiya phambili soluza kuba yinto yamaviki wonke.
Angifisi kuphele khona, ngifisa kuqhubeke kusiya phambili. Njengoba ubona nje abafana laba babuyile, bazabuya njalo phakathi kweviki lange weekend. So sithi every weekend, Saturday and Sunday, sabe siwenza uhlelo nalolu kusiya phela umnyaka seqile kulwana umnyaka nxa uNkulunkulu esiphathisile.
Uhlelo oluqhutshwe ngoMpalakazi luqhutshelwe endaweni yeChrisent, kodwa lolo oluqhutshwe kulempela viki lube sesikolo seMarketen. UChuma uke waqeqetsha amaqembu abalisayele Highlanders kanye lele Talent Vision engumqeqetshi wabo nozinti, kanti uMjikamba nje waqeqetsha amaqembu abalisayele Rail Stars ele Zim Leopards kanye lamanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Yigqeda elilwela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kudzai Gadzere, ubhaxabulwe wephulwa isandla ngamapholisa lapho bembopha emzini weBudiriro eHarare lamhlanje. ELeBotswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Othi ke owayengunezinti weqembu lenguqu eleHighlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqetsha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.